ukhona okunye okubikwa kungahambanga kuhle kweziye izindawo ngokunjalo umhlangano usakukhangela khonoko umhlangano usakuhluzisisa ungakuhluzisisa uphume lakho khonoko bathatha isinqumo esiqondileyo ngakhona kubase ukuhluzisise bakuthola ngoba kuvele kuyimvamo ukuthi umsebenzi ongaka nxa ukukhutshwa akuselakali okunye okungahambanga kuhle okutholakalayo kuphuma khonapho ngakho-ke yiso isikhathi sokuthi iphathi ingagijimeli ukuthi ithi sokuphelile sokuphelile kodwa ihluzisise ibone sikuthi kukhethiwe sibili ngendlela eqondileyo nxa kungakhethwanga ngendlela eqondileyo siyasibone kusenziwa ama-rerun kwezinye indawo even nakuma-DCC sabona ama-rerun sibakhona kwezinye indawo kuyabe kusiya kusitsho ukuthi kukhona okuyabe kungahambanga kuhle kulezo zigaba kusafana-ke le provincial election yona le ezidlula kiyo ayishiyananga lokhetho lwana lwe-DCC olwadlulayo kukhona okunye okubikwa kungahambanga kuhle okuphathe sakuhlolisisa
laba-ke babagawule abathi ukasukwere ulesandla kukho konke lokhu ngakho-ke sokumele kukhithwe amanye abantu abaphakathi kulapho abakhethiweyo ubona njani khonapho
loko okukhulunywa ngabalabo okuthiwa okasukwere abanye abantu abakakasukwere bathi bona banqobile hhayi ngabantu nje abafuna ukuphambanisa ukuthula emhlanganweni wethu ngabantu abafuna ukuhlanyela ukuxokozela phakathi komhlangano wethu ngabantu abangalanjongo yokusibona izinto zethu zihamba kuhle ngabantu abafuna ukuthi basibone sidilika ngezinye indlela kodwa siyakunanzelela khonoko yes okuningi-ke okuningi lokho okunye mayelana ngalo ukhetho sokungethulwa ngabanye abayibo abaphethe osomlomo womhlangano abanjengabomthango yiwo asebengathatheka-ke bekukhulukhuluma ukuthi laphana ukhetho impumela ibe yileyi lani lani yonke into ezinjengazenezo.